Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela kuStudio 7, ngolesibili mhla ka 25 Mpalakazi 2018, kuyikhisimusi kunje, ngilifisela ikhisimusi enhle. Endabeni zethu lamhlanje, uzulu weZimbabwe laloba ijabulela leli langa lekhisimusi lonyaka lize esindwa yikusilela kwemali lokudlula kwempahla yezitolo kubangelwa yikungamanga kuhle kwesimo somnotho elizweni. Ikhisimusi isikhathi semulilo kwabelana ndawonye. Lo ngumbono wabontanga ezitaladeni ababona isikhathi lesi singasokuphela esekhefu nje. Umphathi ntambo wezamandla kagetsi umnumzana Joram Nkumbo uthi abantu abafuna ukuzinothisa ngesiphangiphangi yibo ababangela ukuthi kube lokusilela kwamafutha ezimota elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulo msakazo. Uzulu weZimbabwe laloba ijabulela leli langa lekhisimusi lonyaka lize esindwa yikusilela kwemali lokuqonga kwentengo yempahla lokudla ezitolo kubangelwa yikungamanga kuhle kwesimo somnotho elizweni. Inhlelo zendaba yeStudio 7 uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ngesikhathi sekhisimusi kuvame ukuthi abantu bethenge izibiliboco lezihlela emlonyeni beqonda emakhaya asemaphanjeni ukuyajabula lezihlobo labangane. Abathengisela emkambi weGulf eHarare bavame ukuyibutha ngengowani ngesikhathi ezinje. Lonyaka abathengisayo kulindawo bathi liphansi kakhulu ibhizimusi kanye lesilinganiso sempahla ethengwayo. Unkosazana Thendai othengisela kulindawo uthi abantu bakhetha ukuthenga impahla elentengo yaphansi nje kuphela.
Ah, nothi kakhulu. Ama-accessories angcono kulamafoni ngoba into ezichiphileyo kuleyo wonke amatype ayathenga. But ukuthi kulow these days indaba yokuthi akulamali kuphela.
Umkhonzi wenhlanganiso ye-Center for Disability and Development umnumzana Masimba Kuchera uthi abakhubazekileyo baphazamiseke kakhulu ngesikhathi kususwa abathengisayo emigwaqweni.
Abantu abaningi badanile abakhubazekileyo njengoku into ekhona yokuthi akula mali, akula mathuba ukuthi abantu babe le mali. So abantu abaningi badanile bazaba bekhona endlini kodwa ikhisimusi bona njengani izabehlula ngoba bayabengela imali.
Ukususwa ezitaladeni kuphazamise abantu abanje labaphila ngokuthengisa kwachiya bengeselayo indlela ezwayo eyokuziphilisa ngayo. Umfundisi uRonald Rudo Rwashe Shumba kwesonto yeLutheran uthi abantu kabathathe leli langa libe lithuba lokuthandaza belikhwabithe kungenani le mali abalayo ethi into edanisa abanengi yikukhangelela ukudla okunenginengi lokukholisa ke bebuthana labangani kulokukhonza uNkulunkulu. Umabhalani wenhlanganiso ye-National Mine Workers Union umnumzana Sylvester Mshayike uthi lonyaka ilanga lekhisimusi lilanga nje elikumakhalenda kuphela kulezi zisebenzi.
Isebenzi siyahlupheka. Into ebahlupha ukuthi ama-salaries lokho ayi-flat kodwa izinto ziyakhwela. Kutsho ukuthi there is no balance. Now bayahlupheka ukuthi what are the bayathengani e-Christmas. Sikhangela nge-position yabasebenzi. Isebenzi sithi sona akhula Christmas.
Abe-Bible Society of Zimbabwe batshele umsakazi ukuthi ukungamanga kuhle kwezomnotho elizweni kuphazamise lakho ukuthengwa kwamabhayibhili okuvame ukwanda ngalesi sikhathi ngaphandle kweBhayibhili le-Revised Standard Version eliyilona elithengwa kakuhle ngoba lidingakala ukuba izifundi zilithenge esikolo njalo lithengwa ngabezinkonzo eziningi. UZulu ukhala ngokuthi abamabhizimusi sebemhlukuluza ngokwengezelela intengo yempahla lokudla mahlayana lokwengezelela imbadalo kwezokuhambisa lona iholo lingakhuphulwa. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumaPeter Ntambe.
Ikhisimusi isikhathi semuli lokwabelana ndawonye. Lo ngumbono wabontanga ezidaladeni ababona isikhathi lesi singayisizwa kuphela esekhefu nje. Abanye ngabahambe ezinkonzweni zebuseni ukuqala usuku lwabo njalo bathembisa ukuqeda umnyaka kuhle kungakhathalekile isimo esikhona. Ubathabele Masuku ukhulume labontanga ezidaladeni zakoBulawayo.
Ikhisimusi lusuku lapho amakholwa athakazelela khona ukuzalwa kwenkosi uJesu, kodwa njalo lusuku lapho izimuli ezihlangana khona ndawonye kwesinye isikhathi, lusuku olulodwa emnyakeni la okwenzakala khona lokhu. Ontanga labo bayaqakathekisa lesi sikhathi lanxa ukuthakazelela leli langa kungafani. Unkosazana Tumelo Mkandla uthi yena lolusuku lusuku lokuhlangana lezihlobo ezinye ziyabe zivela endaweni ezikhatshana.
Mina for Christmas ngayizaye church, sivela sechurch, sesahlangana emini njengemuli, sishare ama-challenges esasese during the year, sishare konke okuhle uNkulunkulu asenzele khona, and then siyakhanya nje njengefamily, sithi ukuthi get together ngoba abanye baye bathina nakudala, yikho lapho kuya khona izinjimba bonke, so yah, yikho nasiyaya ku-get together emini.
Umnumzana Nkosi yalinda Chili uthi bona bazahlangana labanye ngokuziphatha njengabontanga belungiselela ukuba ngabadala bakusasa.
Thina njengamajida sesidecide ukuthi nje sizishayele ibrai. Yes, abadala bakhona, but nje siphonga ukuthi mana sike sivakatshele abanye abantu, siphonga ukuthi fahlafahla sizishayele iminyama, sizishayele ama-drinks, you know, have that fun njengama-youth as ama-elders akusasa, and in a very responsible manner njengabantu abakankulunkulu echurchi. So kumele lathi nje we just give that example ebantwini ukuthi no, thina njengama-youth we can be a responsible group, sizenzele nje amaphathi wethu which is okay.
UMakhosini Ndlovu yena uthi lumnyaka obumnandi loba nje kukhona okunye okungahambanga kuhle, kodwa konke abaza kwenza bakwenza bebambene njengezihlobo. UMnumzana Ndlovu uthi okuqakathekileyo ukuthi lumnyaka bawuphethe bengabaphilayo.
Well, umnyaka lo 2018 obumnandi mbijana, but of course ukhona okuncane lokukhulu kebekwenzakele. Okuqakathekileyo ukuthi siwuphuthe siphilile, sesiyawuphusha siphilile. Ngakho sesicabanga sokuthi nxa sisiyangena u-2019 siyawungena njani. Of course siyawungena sikuNkulunkulu, but okuqakathekileyo kakhulu ukuthi siyawungena siphila sijabulile. So sesimelele nje ukuthi senze into zonke sikahle nabangane lezi hlobo sijabula sibambene sonke kawani.
UMnumzana Somandla Malunga uthi yena kukhona okunye ayekubhale phansi akufezayo loba nje kukhona okunye angakufezanga.
Mina umnyaka lo according to my plans hayi ngizawuqeda mjololo yonke into yabinsembe. Ngiyazi ukuthi hayi kukhona okuyi 1 and 2 ebengikubhale phansi ngehle ku-achieve, but I know that hayi kuningi ku-achievile. So according to my plans umnyaka lo hayi ngizawuqeda kahle, ngingene njalo u-2019 ngigijima ngepesi yami le vela ngislow down ngcono ngi-increase ngihambe ngitshaye phansi vela.
Intsha eningi itshengisele ukuqakatheka kwemuli ngalesi sikhathi njalo ithakazelela leli thuba lekhisimusi. Izihlobo ezivela endaweni ezehlukeneyo lazo zihlangene njalo zichitha leli thuba ndawonye kusiyafika emnyakeni omutsha. Ukuba lenhlelo zomnyaka ozayo ngenye yezinto intsha ezikhuthazana ngayo kulungiselelwa isikhathi esizayo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ele Zimbabwe laziwa ngokuthi lenani eliphezulu lamakholwa esiKristu, ngakho ke ngalesi sikhathi sekhisimusi laloba umomo elizweni kwezomnotho ungamanga kahuhle, bayakhuthazana ukuthi bajabulele leli langa lekhisimusi ngazo zonke indlela. Sixoxe lomfundisi Absalom Sibanda webandla leBrethren in Christ ngalolu suku.
Ikhisimusi vele nje ikakhulu kwamaKristu ilanga elisilijabulelayo. Esikujabulela kakhulu, sijabulela kakhulu sikhangele ukuzalwa kwenkosi uJesu njengamaKristu ukuthi ngiyasilethela ukukhululeka kumbe ukusindiswa ezonweni. Bathi kakhuluke ekujabuleleni ilizwe linje, ukujabula kwakho kusafanani, umumo wakho ngani ngawumanga kuhle. Izinto zenzima, amaprize akhwelile, ishiweli ilutshwane, so khonoko kodwa kuyathatha mhlawumbe intokozo ebantwini. Kodwa ke lo mehluko phakathi kwabantu abangamaKristu nabantu abangamaKristu. Abantu abangamaKristu bakwazi lenxa izinto zingabanje, kodwa injabulo yakhona ingaphakathi ukuthi sathola insindiso ngalo uJesu Kristu. Njalo insindiso yakhona iyedlula okomhlaba.
Ngathi ke khathesi nxa sikhangele umumo okhona elizweni, abantu bangathi akula nto yokuthi singajabulela ikhisimusi. Wena ke ubakhuthazani njengomfundisi?
Abantu ikakhulu nxa ngikhangele uhlangothi lwamaKristu, kufanele ukuthi sithakazelele ikhisimusi nxa kunje. Ikakhulu sithakazelela khonokho ukuthi sazuza umsindisi owasikhululayo ezonweni. Kwenoko kodwa nje kukwenza ukuthi sibe lesizathu sokuyijabulela. Kodwa ngasifika mhlawumbe nomumo welizwe usuhangeshukuhambe ijana khonokho ukuthi abantu abaningi abanye badanile kuthatha lamaKristu amaningi.
Ilizwi lethemba ungalipha kubalaleli bethu namhlanje?
Ilizwi lethemba ngelokuthi ikakhulu eZimbabwe nakumaKristu amaningi, lanxa izinto zinzima, asikhangeleni ukuthi nxa ukhangela iBhayibheli ngokwayo, akusikuthi izinto zonke zazilula. Nxa ukhangela abantu abanjengabo Paul, badlula ezikhathini ezinzima lanxa babethunywe nguNkulunkulu. So ke thina kufanele sibe lethemba, ikakhulu nje amaKristu, ukukhuthaza abantu abantu abangaso maKristu kwenzela ukuthi lanxa kunzima kangakanani, kodwa sihambise lokho ukuthi kufanele abantu impilo iqhubekele phambili, babe lethemba lokuthi uNkulunkulu ukhona lalokho esikhala ngakho. Ngoba even eBhayibhelini yananze ukuthi even abantwana bakaIsrayeli ngesikhathi esinesithize bathunjwa basuke elizweni lakibo baya emazweni okuthunjwa. Kodwa ke bala abantu abanjengaboDaniel abanye bala lokho belethemba lokufisa ukuthi babuyele elizweni lakibo kwaze kwafika isikhathi esinjalo. Kanti amaKristu kumele sikhuthazaneni ukuthi asingaphelanga lithemba. UNkulunkulu wethu ukhona, usesihlalweni, uyafisa futhi ukuthi abantu bamkhonze amanzi ngcono.
Phethe ke ngomthandazo.
Sithanda ukubonga uNkulunkulu ubuhle bakho nangalesi sikhathi. Siyananzela ukuthi elizweni lakithi kukhona ubunzima obukhona. IBhayibheli isitshela ukuthi-ke asibambene lenyama legazi kodwa lababusi abasemkhathini. Sikholeka lokhu ukuthi uNkulunkulu angenele elizweni lakithi. IBhayibheli uba abantu bami ababiza ngelami igama bengazithoba, bakhuleke kimi, ngiza kuzwa ezulwini, ngithethe ilizono zabo, ngisilise ilizwe labo. Sikhuleka lokho ukuthi ilizwe lakithi lisile kathi labantu bamazi uKristu njengeNkosi loMsindisi. Amen.
Umfundisi Absalom Sibanda lapho ngowebandla-ke lenkonzo ele Brethren in Christ exokelayo eseZimbabwe.
Mina ngingumfundisi uReverend Joseph Mudenda oweMethodist Church in Zimbabwe. Ngisebhinga lapho engikhona, lapho enzela khona. Lusuku lwekhisimusi namhla siyabonga ukuthi zalelwe indodana. Sithakazelela usuku lokuzalwa kwenkosi uJesu, lokho okwafakwayo ngembali yesiKristu. Siyabonga ukuthi ukubuya kwakhe, ukuza kwakhe kwaba lokuphenduka kumbe ukuntshintsha phakathi kwezimpilo zabantu. Engikubonga kakhulu, engikuthakazelela kakhulu ukuthi uma uJesu ephakathi kwethu uzasazisa ukubana abanye abantu kumele ubabambe njani, ngoba nxa ungumbusi ubabuse njani, ngoba uletha uthando olujulileyo phakathi kwethu. Siyabonga ukuthi lusuku oluqakathekileyo, kodwa udubo olukhona ukuthi akukhanyi ukuthi lusuku okumele abantu bathokoze ngoba izinto eziningi okumele abantu bathokoze ngazo ngosuku lwekhisimusi akula. Ikhisimusi etshiyeneyo lamanye amakhisimusi esake sawadlala. Kunzima, kunzimela umuntu wonke, kodwa inkosi ikhona. Siyaqhubeka, inkosi ikhona. Ngiyabonga.
Kimi lapha umfundisi uMothi Baptist Church here in Bulawayo. Sifuna ukukhuthaza abantu ikakhulukazi lapha omthwakazi ukuthi kube lokuthula, abantu bazibambe, sijabule loba kungela ndleko yokuthi abantu bathole abakufunayo. Kanti ke siyaphila sibonga uNkulunkulu ukuthi singabaphilileyo. Abantu bazibambe bathokoze ngakho konke abangakwanisi ukuthi bakwenze, kodwa singabulalane emgwaqweni lalapha sinathela khona, lalapha singabe sikhona. Sikhumbule njalo ukuthi impilo zabantu ziqakathekile kakhulu. Yikho bantu benkosi, libe nekhisimusi enhle. UNkulunkulu alisize, uNkulunkulu athele umusa. Siyabonga.
Yebo yebo yebo, mthakazo muhle. Okhulumayo nguMike Hobe. Ngithe ngithathe leli thuba ukulikhumbuza ukuthi namhla ngo-8 ntambama sizabe silohlelo lwethu labasakhulayo, uhlelo The Connections, lapho sizabe sikhangela indaba ezimqoka ezenzakala lonyaka esiphathelane labatsha. Sifisa ukuzwa kini balaleli bethu abathandekayo ukuthi umnyaka lo uhambe kahle na. Asihlangane nikhona kuhlelo The Connections, lilami uMike Hobe ngo-8 p.m. Bye-bye.
Lingakhohlwa-ke ngo-8 lihlangane noMike Hobe ku-The Connection. Ngakayi esigabeni esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubulewe abantu abathathu ekudubukeni kwebhomba ebelithiwe emzimbeni welinye lamalwe cacha edolobheni leTripoli kwele Libya. Akula qembu eselithe latsho ukuthi yilo elithiye leli bhomba. Kuthi ke iziphathamandla zawele Pakistan sikhuluma nje zilubhekise kwele China ukuyakhulumisana ngodaba lwezomvikela, kulandela osekucabangwa ukwenziwa ngele Melika ukususa amasotsha alo emhlubuloni waseMiddle East ikakhulu kwele Afghanistan. Umphathintambo wezamandla kagetsi uMnumzana Joram Kumbo uthi abantu abafuna ukuzinothisa ngesiphangiphangi yibo ababangela ukuthi kube lokusilela kwamafutha ezimota okuhambisa. Lokhu kwenzakala iningi labantu lisithi alenelisanga ukwethekelela abangane lezihlobo ngaleli langa lekhisimusi kungenxa yokuswelakala kwepetulo kanye ledizili. Abanini bamabhasi bathi sebekhweze intengo yokugada ebhatalwa ngabantu nxa bewagada ngoba labo bathola ingcosana emagalajini bese bethenga amanye emkambo wensitha ngentengo ephezulu kakhulu. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele uMnumzana Gumbo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ukusukela ku-April this year
Thina sasisebenzisa 1.9 million liters as a diesel a day. About 900,000 liters as a petrol. Okwakhathesi ngikhuluma lawe, sokwajamba kwaya phezulu, i-diesel sesebenzisa 4.1 million liters a day, i-petrol 3.8 million liters a day. Okutsho ukuthi kona sokufuneka ukuthi uhulumende ayengezele imali. Manje imali into ehluphayo kwakhathesi ukuthi kona i-forex asilayo. I-forex esizuzayo kwakhathesi sisebenzisa ukuthenga imithi ezibhedlela, iwithi kuma-farmers abalimayo. Manje ngaso kubuya ku-petrol thina sifuna ukuthi basinike, kumbeni ngithi mina banike ama-oil companies imali efanayo le 35 million liters. Mina njengo-minister we-energy ngizama lami ukuthi ngibe lama-plans okuthi kona sibe lama-facilities, singathi wona ama-long-term facilities. Nxa ngiyenza khonoko ngenzela ukuthi abantu bakhithi nxa sesisela i-forex babe bancedakali ngokuthi kuza kuba kuleyo i-facility ezayo ngoba kuba incedisa. But into ehluphayo ukuthi kona ifuel yethu lapha e-region esadikla yithi esichiphileyo, okwenza ukuthi abantu abavela phandle kweZimbabwe babuya eZimbabwe beyithatha ifuel yethu baphumelayo phandle. Abanye abakhithi labo sebeyenza labo i-black market selling, yibo abathengisela abamabhasi amabhasi. Ubona labo sebekhweza ama-fees abo ngoba sebethengisa ifuel yabo kumakorokoza ngathi ku-black market. Ungangena eHarare ngoba uye ngaphi eZimbabwe uzathola ukuthi ungabona izimota ziselayinini, ukhangele ukuthi e-service station kunama-jerrycan amangaki, awuzamangala ukuthi kanti ukuhamba njani. But kuphonga ukutshengisa nje ukuthi kona abantu abaningi sebenza i-business. Abemichova basachovi sebethenga i-business ifuel bethengisa. Abanye abalama-drums labo sebehlala lokho belanda kona ukuthi namhla ingaphi i-petrol ikwiphi service station bethenga i-petrol noma i-diesel bethengisa ku-black market besenza imali.
Abanye phela bathi ngabe amafutha la ezimota akhona ayenela, ngabe akula muntu owathengisa kumkambo wensithi.
Ku-April lo-May sesebenzisa 1.9 million liters e-diesel. Okwakhathesi ngikhuluma lawe sesebenzisa 4.1 million liters. Kuhamba njalo koko inesi mhlobane ezinjalo. Ngoba ungathi wena kuvenisa kulezi moto eziningi ukuthi i-industry sivukile, i-jump yangukhona iphonga ukutshengisa ukuthi kule black market. We are now the cheapest petrol sellers in the region. So what actually like supporting everybody. So we must change i-petrol yethu. Yiko abanye okwakhathesi ungayakho kwamanye ama-garage uzayithola i-petrol ikhona ngoba sebethengisa lama-US dollars okungavunyelwanga nguhulumende. Ungabona laba abathengisa ngohulumende lama-US dollars i-petrol labo ihlala ikhona ngoba sebesenzisa i-price efanana leyaphandle. Into ekhona yikuthi kona thina sesithethe i-bond yethu ukuthi akayila i-rate efana nale-US dollars. Yikho okuhluphayo kwakhathesi. It's just because of the rating. Yiyo into ehluphayo kwakhathesi eZimbabwe. But ukuthi i-petrol ikhona ne-diesel ikhona, yikho kunama-line. One or two garages ungathola kungela line, kungela fuel, but the third one there will be fuel. And that is normal. That is what has always been happening. But uzabona ukuthi ezinye izimoto uzibona ungazibona lapha egarajini le, ukuhambe uyine kwini igarajini ethu uzabathola lokho ekhona. Lokho belandisela ukuthi ipetroli ingaphi, idizili ingaphi, bethenga befake emadramini. Mina nguminista mina, umunye wakhuluma kimi engangazi wathi yena uyazi mina sengile 4 drums ekhaya. So lapha ngifuna ukuthi ngibe lesihlanu kona ngizaba le 1,000 liters ngoba ngo-January ipetroli izakhwela kona ngizathengisa. So ngiyakutshela into engiyaziyo.
Umnyaka lo ozayo libona kusiba njani ngodaba lwamafutha ezimoto? Ukuzaba lobubelo.
Ukubona kwami mina njengominister we-energy and power development, ngizacela ukuthi uhulumende akuyenze. Yikuthi kona si-adjuste i-price yethu. Singaphonga adjuste i-price yethu ngoba ukuthi sivumele abalamakampani abo ukuthi bazithengele bona i-petrol yabo le-diesel phandle, uzabona kuzalunga.
Umnumzana Joram Khumbo, mphathe ntambo kahulumende obona ngezamandla kagetsi.
Ikisimo sibikile. njengokwentokozo ethulwa nguMculi Paul Matabile kulingoma bezithe kwaqa ndawo nezitshiyene izalwane zeZimbabwe ndawonye lozulu wakwele South Africa ethakazelela ikhisimusi abaphuzayo bebebunkunkuluza emabhawa ezinye imuli ziphume zachitha usuku lwazo eZulek eJohannesburg. EZulekhi ke bekule mvimbi entuthu kusosiwa inhlobonhlobo yonke yenyama, abanye bedlala ibhola kanti abanye begada izikepe zantolontolo ezihamba ngokubonda amanzi njengesithwala. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mqondi Sihlabangana odabuka esivomo enkayi yena ubedla kamnandi labangane eHillbrow.
Merry Christmas. Yawa la se Jozi. Sepletini nje. Sinabangane. Sine ihlobo. Shuthi nje sinabo bonke nje abantu lokudala sabagcina abanye babuya koKapa, koDurban kanjalo. Siyajabula impela. Sakumnandi ndazo.
Nakulunhlangothi unkosazana Thalita Ncube yena uthi bekuyikhisimusi elijukela.
Sithi halala ngekhisimusi enhle kangaka. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu oligcinile. Ngizobingelela labangani bami abathi uNayomi endaweni yasesigodini ungayilalele akhona ukungifonela.
Le yinto egcizelelwa ngumfundisi uMpumelelo Hlabangana yena othi babusiseke kakhulu.
Silana nathi siyazijabulela nabafowethu nabomakoti kumnandi kunjiyana. Awu lelanga lihle libalele. Bingelela omama ekhaya enkayi. Kosinibusise. Amen.
Nkosazana Xolisa Thebe odabuka eTsholotsho laye ubesegigini eHillbrow beziqhunsa uluthuli.
Siyajabula kungukhisimusi. Ngidlulisa ukubulisa enkulumane ku-2690. Kodwa usaseli uMandla Nkosi Moyo sihlalwe iNkosi Thebe. Ubabami ubabami usabamba. Ngithi sabona babami.
Kati kuleli gigi njalo bekulonkosikazi Caroline Ncube yena obezikholisela amanzi amponjwana.
Siyalibingelela lonke thina sijabulile kuyikhisimusi. Sithi Merry Christmas. Yimu kheru mzukulu wenu. Ubhizi nathi isiminofi phela anti uyikhisimusi. Ngiyaxolisa gogo.
Kunengike lamagigi ezalwane zeZimbabwe bekukhala ezibakhumbuza emuva ekhaya le. Kukoqela lale eka Solomon Skuza eyadlubhedu ethi banolila. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingubenedictine Slapo.
Siluqhubeke lapha uhlelo lwethu lamhlanje ngilifisela ikhisimusi elijukela. Igama lami nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.